Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Sangana kweze kuseni mthwakazo omuhle ngolwesine mhlaka 21 kumpandula 2023 igama nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
kuzafika ukukhuluma ukuthi ilizwe libulawa ngama-sanctions, kakukhitshwa ama-sanctions, kasoze kukhulume ngokutshontshwa kwezomnotho nokuthi kanti ilizwe selithethe walenza laba ngani ikhampani yakhe lapho sefaka abantu abakhe bodwa.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uza kwethula umbiko wakhe omqoka emhlanganweni we-United Nations General Assembly namuhla. Isigodlo someli weMelika eZimbabwe sisola udlakela lokwethuselwa kwabantu okubikwa kulokhe kuqhubeka lanxa ukhetho solwedlula. Uhulumende uthi akulalutho olwaphanjaniswa ikhomishini yezokhetho iZimbabwe Electoral Commission okwenza yavalelwa umthambo wemali ngumanyano we-European Union. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uza kwethula umbiko wakhe omqoka emhlanganweni we-United Nations General Assembly ngapha eMelika namuhla, lapho akhangelelwe ukusola izijeziso zenotho azetheswa lamanye amalunga e-ZANU-PF yiMelika. Umphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe, umnumzana Frederick Shaba, utshele umsakazo we-Studio 7 ukuthi uMnangagwa uzakhuthaza njalo ukubambana emhlabeni jikelele. Kumbiko wakhe njengehlala yenza, uMnangagwa ukhangelelwe ukutshela iMelika ukuthi kumele yesule izijeziso lezi ngoba esithi zilimaza uzulumakhaza. Umongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa lo mongameli wele Namibia umnumzana Hage Geingob besethula amazwi abo ku-United Nations kuliviki. Labo bathe iMelika kumele yesule lezi zijeziso. URamaphosa uthe ngaphandle kokulimaza isizalwane seZimbabwe, izijeziso lezi zilomthelela omubi kakhulu elizweni lakhe. UMnangagwa uthi izijeziso lezi yizo ezivulala umnotho weZimbabwe ngoba zixotsha abatshali bezimali futhi zenza iZimbabwe yehluleke ukwenza amabhizimusi lamanye amazwe kanye lokweboleka imali kumabhanga amakhulu afana le-World Bank le-International Monetary Fund. Kodwa uhulumende weMelika uthi izijeziso zakhe ziqondiswe kuMnangagwa mathupha labanye bakhe kuZANU-PF abephula amalungelo kaZulu njalo kazilamthelela kuZulu. IMelika ithi njalo umnotho weZimbabwe ubulawa yinkohlakalo enziwa iziphathamandla zikahulumende weZANU-PF. Olwela amalungelo oluntu njalo ekhokhela inhlanganiso ye-ibheji likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi uMnangagwa ugijimela ukukhuluma ngodaba lwezijeziso echiya ukulwisana lenkohlakalo enziwa nguhulumende wakhe.
Angakukhuluma lo ophethe ilizwe leZimbabwe Emmerson akukhe ngokukhangeleleyo okumangalisa ngaphandle kokuthi uzafika ukukhuluma ukuthi ilizwe libulawa ngama-sanctions, kakukhitshwa ama-sanctions, kasoze kukhulume ngokutshontshwa kwezomnotho nokuthi kanti ilizwe selithethe walenza laba ngani ikhampani yakhe lapho sefaka abantu abakhe bodwa selingani into yakhe yedwa. Okuthiwe uRamaphosa akusethusi thina, akusethusi uRamaphosa ngabantu esikholwa ukuthi baya chavula umilizo abangani babo veli vula la wana bebe sebe zuza inzuzo ava izuza ayo ngoba agula mtu ongati inge la bantu Zimbabwe watu bega ngayo bebe se koli betuku nyezo nga bantu South Africa ebe se seroke kuluma njenge njela kuluma ngayo.
Izolo uMongameli Mnangagwa wethule amazwi emhlanganweni wokucebisana ngokuvikela imikhuhlane efana le-COVID-19 lapho athe khona uhulumende wakhe usethuthukise kakhulu umsebenzi wezempilakahle. Wengeze wathi eZimbabwe lizilungiselele kakhulu ukumelana lemikhuhlane eyingozi elakho ukuqhamuka.
Following the COVID-19 pandemic, Zimbabwe has made strides to build back stronger and more resilient healthcare systems that are able to identify and contain public health emergencies.
Ukuphatheka kukaMnangagwa emhlanganweni we-United Nations General Assembly kusolwa ngabebandla eliphikisayo ele-CCC abathi ubengamelanga avunyelwe ngoba enqobe umkhokheli wabo uMnumzana Nelson Chamisa ngokuqilibezela kukhetho olusanda kwedlula. UMnumzana Tim Moringai owe-CCC eMelika uthi uMnangagwa ubengamelanga avunyelwe emhlanganweni lo. Uthi uMnangagwa uphosisile izolo ngokutshela umhlangano we-United Nations ukuthi umsebenzi wezempilakahle eZimbabwe umi kahle.
Sibona ubaba uMnangagwa ebuye lapho e-United Nations ezomelela iZimbabwe, I think in his own capacity. Ngoba siyakwazi ukuthi ukhetho according to the whole world aluka pheli in terms of the final deliberations ezokukhuluma ukuthi owanqobayo owanqotshwayo ngubani. So hayi, iZimbabwe kathesi is in a state of desperation or ukuthi in a crisis ngendaba yezibhedlela when we were one of the most advanced countries as Zimbabwe in terms of doctors, staffing nurses, le general health care.
Kodwa ilunga leZANU-PF uMnumzana Belief Gawule uthi lanxa evumelana loMnangagwa kunenge okusilelayo kumsebenzi wezempilakahle okumele kulungisiswe.
Ubaba uMongameli encomile ukuthi ezempilakahle zihamba kuhle phakathi kwelizwe. Elami ngivumelana la ngisithi kodwa kunenge kumele sikwenze njengohulumende ekutheni sibalule ezempilakahle. Kunenge kakhulu okumele kwenziwe kodwa sinanzelela ukuthi siyasilela yezimalini njengelizwe kodwa imizamo emihle enziwa nguhulumende siyayibona siyayinanzelela. So kungani imisebenzi le ingaqhubekela phambili ukubana abantu bephathiseke konke lokungezelela inhlelo zokuncedisa kwelapheni imikhuhlane ethile njengabo cancer leminye imikhuhlane enjalo. Abantu bancedakale, abantu bengabi bephuma besiya ngaphandle kwelizwe. Ngokunjalo kumele kungezelelwe kulokho kukhona uhlelo lwezempilakahle.
UMnangagwa usanda kunqoba kukhetho olwenziwe ngenyanga edluleyo olusolwe ngitsho lamaqula eSADC we-African Union sithi kaluqhutshwanga ngendlela esuthisayo njalo ehlonipha iziqondiso zomhlaba lezezansi ye-Afrika ezilawula ukhetho olukhululekileyo. Uhulumende weZimbabwe uthi akula lutho olubi olwenziwe yikhomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission okubangele ukuthi umanyano we-European Union uvale uhlelo lwawo lokupha lekhomishini imali engangezigidi ezinhlanu zamadola eMelika, $5 million. I-EU ithi ithethele linyathelo ngoba iZEC yehluleke ukuqhuba kuhle ukhetho olusanda kwedlula. Kubika uMavis Gama.
Lokhu kuza ngemva kwenyathelo elithethwe ngabe-EU abazise ukuthi sebemisa usizo obekumele luphiwe kwabe-ZEC olokuphathisa umsebenzi wokuqhuba inhlelo eziphathelane lokhetho. Embikweni wabo abe EU bathi bathethelele isinqumo ngenxa yendlela iZEC eyaqhuba ngayo ukhetho ngoncobakazi, kodwa umqondisi obona ngezokukhulumisana laba kwamanye amazwe kugatsha lokwethulwa kwembiko umnumzana Richard Mawomva uthi iZEC isebenze ilandela imithetho yelizwe njalo uhulumende akaboni lapho eyaphosisa khona.
Kuqhubeka kufeza obala ukuthi bebelendlela abakade befuna ukuthi ukhetho luphume ngayo kodwa kuphumanga ngaleyo ndlela. Kodwa esikubonayo njalo ngalokhu kutshengisela ukuthi iZEC iyenelise ukuthi ikhombe ukuthi iyinhlanganiso elokusebenza ilandela i-constitution yelizwe lethu, okuthi imali evela phandle akuyenzi ukuthi itshintshe izinqumo zayo.
Umnumzana Farai Marapira osaphethe isikhundla sokuba ngumqondisi obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla lezanu-PF uthi kalitsho lutho kibo inyathelo labe-EU.
ZEC is a constitutionally mandated entity, and as a result of that, it receives funding from government. We have never relied on the EU for the funding of ZEC. So essentially, the rescission of their funding is a non-event and not newsworthy and nothing to write home about. We are simply not concerned at all.
Asikaze sithembele ku-EU ukutholisa iZEC imali. Ngakho-ke empeleni ukwehla kwezimali zabo akuyona indaba yalutho, njalo okungabhalwa ngayo akukho okungalotshwa ngakho kiyo ngasila ndaba lakho nakancane.
Kodwa isikhulumeli sebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change, umnumzana Promise Mkhwananzi, uthi bayalincoma njalo bavumelana lenyathelo elithethwe ngabe-EU.
Siyamangala akutshwala ukuthi bebevele befake imali kuZEC, ngoba iZEC ayikho redi, ayila ama-institutions okuthi imali le izasebenza kuhle ngendlela emele isebenze ngayo. Njengoba ubufakazi obukhona esabubonayo ngesikhathi sokhetho, iZEC ehluleka ukwenza umsebenzi wayo totally, okubangela ukuthi i-EU ikhiphe imali yabade bebancedisa ngayo, ngoba imali injongo yemali bengeyokuthi iZEC incediswe ukwenza ukhetho oluqondileyo oluzakhipha umkhokheli oqondileyo ofunwa nguZulu weZimbabwe, kodwa hhayi ke lokhu akwenzakalanga.
Umnumzana Efi Lelancube owenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi eye-National Consumer Rights Association uthi ukuxabana labe-EU ngalesi sikhathi akusoze usize eleZimbabwe.
Amazwe lamazwekazi lezindawo ezihlanganisa amazwe ezinjengabo-EU ziyanceda kakhulu ekuthini ilizwe lakithi livuse umnotho walo, ngokuba siphakathi kobunzima obukhulu. Okukhulunywa yi-EU yikuthi ukhetho aluzange lwahambisana le-constitution lemithetho yeZimbabwe belungakhululekanga, ngokunjalo ngeke baqhubeke bencedisa iZEC khona isimo sime ngaleyo ndlela. Okudingakalayo ukuthi kulungiswe khona lokho i-EU ekukhulumayo, ngokuba phela kayikhulumi ngemithetho ye-EU, ikhuluma ngemithetho yeZimbabwe. Kodwa ke lokho kweZimbabwe ukuthi ayilandaba loncedo lwe-EU kuza kwenza ukuthi singene esizini olukhulu kakhulu kulalokho esikukho namhlanje.
Kodwa umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yeZEC le uCommissioner Rodney Simukai Kiwa uthi inhlanganiso yakhe kungesebenza izimele, njalo uhulumende ubatholisa konke abakudingayo ngesikhathi.
Abe EU nxa kuyikuthi khona abasafuna ngokwabo imali ngeyabo, singathini thina ngokwabo lokhu? Kodwa thina siyakwazi ukuthi khona awula lutho ngisho olulodwa ezahlele ukukwenza ngenxa yokuthi kuthiwa abe EU sebethe thina abambanu sonke, akusiwethu sithina lokhu. Uhulumende uyasinika konke esikufunayo.
AbeZEC bagcizelele elikahulumende elithi lilungelo le-EU ukuthatha lelo nyathelo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
Isigodlo someli weMelika eZimbabwe sesisole udlakela lokwethuselwa kwabantu okubikwa kuqhubeka kwezinye indawo zelizwe lanxa nje ukhetho solwedlula. Kumbiko esiwethu le izolo, isigodlo lesi sithe umuntu wonke oyisizalwane seZimbabwe ulelungelo lokuhlala ngokuthula engahlukunyezwa kungelani lokuthi usekela liphi ibandla. C Seli kubonile na okusemaphephandabeni. Inkundla yeZim Life ithi umongameli Emmerson Mnangagwa wale ukusayina umthetho olawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo o-Private Voluntary Organizations Bill wawubisela edale lephalamende ukuthi uyelolongwa kakutsha. Iphephandaba leChronicle lithi inkampani yakwele Russia e-Alrosa Mining isisungule umsebenzi wokudinga igolide etsholotsho. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Sibingelele enkundleni. Ithi livuka njani basakazi? Singazi kumbe le indoda leti ayisafuni sikhulume. Efuna kukhulume yona izokhuluma yini namhlanje, ngoba ikhona enye indoda lapha ethi hayi uMantsheza logqumgquma akufanelanga bakhulume, kufanele kukhulume yona. Kungasenani lapho. Ngibona ingathi le into ekhulunywa ngulowo ndoda lo othiwa nguWilliard Moyo lo wasesilobela le. Uyazi umuntu uma evula umlomo wakhe nje akhuluma uyahluza ukuthi ngamanga aluhlaza tshoko. Le into abayikhulumayo le ukuthi bachayide into ngabantu be-Triple C kuyazwakala nje ukuthi yi-Jew, ayikho leyo nto leyo. Uyavela la uyizwe nje. Savela samuzwa uWilliard Moyo laphana inkulumo zakhe ukuthi vele okuzalandela yikho lokhu. Ayikho leyo nto leyo, uWilliard Moyo, ayikho leyo nto leyo. Akukaze kwenzeka lokhu ukuthi amapholisa engama la bantu be-Triple C abantu bethusilibambe belichaya. Akukho lokho. Into nje ozibumbela yona lawo zama nje ukuthi mhlawumbe ungadraw attention, kodwa angiboni ukuthi kuliqinisa lokho okukhulumayo lokho. Kodwa-ke njengoba lingabantu be-ZANU-P F lizitshela ukuthi ilizwe ngelenu, licabanga ukuthi iZimbabwe yi-ZANU-P F, kodwa-ke okukhona lokho elithembisa khona abantu yinto engekho and into engeke iphumelele. Lingeke libe selisayinelisa futhi ukuthuthukisa iZimbabwe. Lathi lingakudala lingakhuluma lithini langaize liphumele tshona, kodwa lingeke liphinde lithuthukise iZimbabwe.
Studio 7, mina ngithi njengoba uPresident Mnangagwa edliwe, eyalela nje embusweni. Ngicabanga ukuthi nango-2028 yena lozayo uzodliwa futhi, kumbe aphinde athi yena usethatha i-third term. Ngubani ozomchallenge? Akukho muntu ozomchallenge. Uzabe nabalandeli bakhe abazomvumela, abalandelana namabhodo aconsayo, amabhodo anyunyumayo. Baningi abalandelana namabhodo anyunyumayo and uMnangagwa kuvele bafakele wona lamabhodo anyunyumayo aconsayo, abantu abafana nabo oWitness Dube, abafana nabo oMalaki Nkomo, oGawule, oChuma, wonke labo oBert Mpofu balandelana namabhodo aconsayo. Bangasibulalisa ngoMnangagwa ngoba belandelana nawo lawo mabhodo. Mhlawumbe la mabhodo akanalutho, bayalandela nje.
Studio 7 linjani basakazi abahle besiwathandayo? Siyazizwa indaba zaMnangagwa lezo wazikhuluma phesheya le emhlanganweni omkhulu. Mnangagwa lo yinyoka mpela, ehamba ngenyawo njengomuntu, ilezandla. Mnangagwa uthi eZimbabwe kulezibhedlela abantu besukula kangaka izibhedlela, iziphi izibhedlela ezikhona eZimbabwe lezo zithoyo? Ngoba abantu baphuma bafuna usizo ngaphandle, kodwa yena uzothi izibhedlela zikhona kulobu nzima lapho. Siyambonga ukhansila ongenele wawubulawayo uColchard. Sinethemba-ke lo ukuthi uzayenza umehluko omkhulu, angathi wonke ama-province nama-district engabonela kuye phose nje izwe lonke.
Studio 7 litshona njani bahlonitshwa bami lonke nje umhlaba wonke jikelele? Yazi mina nilokudana kakhulu ngabantu ngithi izikhulumi zezano kumbe izikhulumi zikaMnangagwa lapho Philip Gawule labo labo Joseph Chuma oMalaki. Ngizibuza ukuthi kanti kumbe thina siyizilima kumbe kasinanzelele indlela esikhuluma ngayo enziwa ngukhulumende wethu, amangabe akhuluma le nto ezingenzakaliyo? bonabale opposa nalathi bethi uhulumeni uyazama uzamane kodwa ngeqiniso siniso uhulumeni dakulanda izamaya kade zinxa ukuthi ezempila hle ziyakuma ezempila hle kade ezingikhuluma nje kithi esibedlela ufike welathi ngedola ingenyanga ubhadala dola akula mithi uqeda lapho uzosibhalela uhambe edungumuthi ekhemesi akula ukurenovetha iklinike kurenovethwa yithi izakhamizi.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli, nxa ufuna ukuzwakala ungasithumela owakho ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ikomiti ekhokhela umdlalo wenguqu elizweni e-normalization committee isilovele iqembu le-Highlanders incwadi icela ukuba livumele umqeqeshi walo uBrito Oliveira ukuthi ake aphathe iqembu lesizwe elama-Warriors. Kubika intathelezini laba ethu yezemidlalo uJoseph Njanji.
Okukhela ikomiti eqhuba uhlelo lokulungisisa umdlalo wenguqu elizweni uLincoln Mtasa ngolwesibili ulobele iqembu layilendazi elicela ukuba likhulule umqeqeshi walo uBrito Baltimore Oliveira ukuba aphathe isikhundla sikamqeqeshi weqembu lesizwe lama-Warriors. Isikhulumeli seqembu layilendazi uNozibelo Maphosa uthi iqembu leli kalikabaphenduli abe-normalization committee kodwa olandela iqembu lebhoso ubonwe yinkosi Sithole uthi ukwamukela umsebenzi wokuqeqesha iqembu lesizwe kuyabe sekusitsho ukuba uBrito usexotshanisa impala ezimbili.
Okokuqala mbona ngathi for ama-Warriors futhi kuright ngoba kule knowledge yenkulu yebhora njalo futhi ukhanya ngumuntu ofuna ukuthi izinto zenzeke ngestandard sonesane sesizwe. Ngibe sengibuya ngapha kwelesi leli Highlanders ukuthi singazi ukuthi kuyasala kusiba njani ngoba mina bengicabanga ukuthi kuyabe kufuna ukuthi kusale kule assistant coach ongathi uyabona ngcono kakhulu ukuthi uBrito ufuna izinto zenzeke. So mbona ngani kuzabazima kakhulu ukuthi akubalanse ukuthi aye ngapha akuye abe ngapha but sizabona simphisele inhlahla umsebenzi ngomsebenzi asingeke sijayekele ukuya khotha ngala abe khotha ngapha kuphelayo.
Ngokucubungula ezemidlalo uWashington Spanda laye uthi sokungenzeka yandelwe ngomsebenzi uBrito nxa eseqeqetsha amaqembu amabili.
I think igame kuyinto esingayithatha sizintwe kukanti-ke kubalandelela endazimithi akusuze kube into abazayithakaze-ke ngoba-ke sakhale ukubana-ke umsebenzi aza-ke elawo suze abaningi ngobana-ke sokuzafake akhangele kuma-Warriors aphinde khayele iqembu lele endazi ngingajwayela-ke ukubana-ke iqembu leli elithilamoya nendlela elidlala ngakhona ngalezi nsuku lidinga ukubana-ke umqeqeshi abe khona full time ongakuthi ngenxa yesesiyake sokungakhona ukuthi kumphambanise. Kukanti-ke lapho kuyinto enhle ukubana-ke aphiwe ithuba naleli ukubana aqeqeshe iqembu lesizwe ngokuthi ebuya-ke iyayilendazi kuyithole ilezigamba eziningi kodwa-ke khathesi ngendlela esikhona kutshengisela ukubana-ke ayo seqhuba umsebenzi omuhle ongakuthi-ke lama-Warriors nxa engaphiwa ama-players afunayo hayi sokungaba ngezinlani.
Intathelo zindaba yezemidlalo uNation Gokwere yena uthi imisebenzi kaBrito yedale ukuba inkatha iwele yena.
Asodaba nje olumangalisayo kumbe okade lungakhangelelwa ngabantu ngenxa yokuthi abantu bake bakwaba semlonyeni sibili ngemva kokuba iHighlanders ibidlala kuhle phezu kwengalane ukuthi bathi hayi umqeqeshi ongaba seduze mhlawumbe ongasoze ebe lenketha yabachabe engaba nguBrito. So ngokubona kwami i-normalization committee ingabe iyenze isinqumo esihle ukuthi bedinge uBrito ukuthi zokuphathisa okwesikhatshana.
Iqembu lama-Warriors kumele liqale amalungiselelo okuphatheka kumncintiswano we-African Nations Championship ona okumele aqale ensukwini ezilandelayo. Umncintiswano we-CHAN udlalwa ngabadlali abadlala besemazweni yabo kuphela. Ngenyanga kaLwezi iqembu lama-Warriors lizangena kumkhankaso wokudinga amaqembu azadlala kumidlalo yokudinga intshantshi zomhlaba jikelele njalo lapho abadlali abadlala kwamanye amazwe babe sebeyingxenye yeqembu. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo nginguJoseph Njanji.
Kweze Melika, umongameli Joe Biden, uhlanganelo mkhokheli wakwele Israel, umnumzana Benjamin Netanyahu, emhlanganweni we United Nations General Assembly, izolo. Umsakazo we Voice of America, uthi ababili laba, bakhulumisane ngohlelo lwe Israel, olokuqhelisa izigaba zalo. Ngokuthatha umhlabathi ele-Palestine elithi ngowalo. Baxoxe njalo ngemizamo kahulumende wele-Israel eyokuguqula ugatsha lwemithethwandaba okuyinto esolwa ngabantu abaningi. Hayike sizigqiba lapha leze kuseni mthokazi omuhle kodwa ke sikhangeleke. Imbiko yenu elisithumele yona kukhasi lethu le VOA Ndebele kuFacebook kuphela. Silodaba laphana olokuthi umongameli Mnangagwa uza kwethula amazwi yakhe emhlanganweni we UN General Assembly namhlanje. Lithini ke lina? Sibone laphana kulo nkosi nathi ndimande uthi sigebengu lesi Mnangagwa. Hayi bondimande, uthi sigebengu lesi Mnangagwa uzibona ngani uhlakaniphile engumambara nje. Lepa elingazi umsebenzi longane wakhe ngobu hayi ndimande ngeke ngikwazi ukuqeda umbiko wakho lapho. Uzoba lo bathuka abantu bakithi. Andrew laphana Sichomani Andrew, hayi ungabothuka kanjalo baba. Isithabile Chimbandi uthi wena ngabamjezise kakhulu ngoba naye ujezisa abantwana baseZimbabwe. Dre Almond uthi kaqale akhule ingqondo then ama-sanctions azokwesulwa, ama-sanctions will go. Izijeziso zinikwa ingane ezingezwayo phela. Kuzoba lobani uStupa Moyo la yathuka umbiko kaStupa laphana awubaleki. Hayi siyabonga ke likhumbule ikhasi lithi VOA Ndebele kuFacebook aliqhubeke lithumela imbiko yenu libhala ke lifake ama-comments kundaba esiyabe sizifakile. Soka madoda, inzwisa kuphela, nguzinja, insizwa yasecholojo, uhlabela ke. Kamnandi lapho egqiba uhlelo uthi singamaNdebele. Siziphetheke ngebezihamba phambili. Umongameli yamasoni Mnangagwa uza kwethula umbiko wakhe omqoka emhlanganweni we-United Nations General Assembly namuhla. Isikolo someli weMelika eZimbabwe sisola udlakela kanye lokwethuselwa kwabantu okubikwa kulokhe kuqhubeka lanxa ukhetho solwedlula. Uhulumende uthi akulalutho olwaphanjaniswa yikhomishini yezokhetho iZimbabwe Electoral Commission okwenze yavalelwa umthambo wemali ngomanyano we-European Union. Kwanele likhumbule zikhona ezakusihlwa 6 olivalelisayo ngu 7 rather ntambama olivalelisayo ngu Ntungamilinkomo.